siyabonga Jongalo Mavelansi lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 25 ngombimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibangelwa ikwehluleka kwebandla lezani PF ngoba kufanele ukuthi babe lakho ukukhangela lowo mkhathi ukuthi umi njani. Nanko sikhuluma kahlesi izulu abantu bayalima ngesikhathi abajayele ukuthi izulu libuya ngaso kwasokusitha kodwa izulu lafika sokujile.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iWorld Vision namuhla icele uncedo lwemali yokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla.
Iphasika ulilanga elihle kakhulu lapho esikhumbula khona inkosi yethu Jesu ukufa kwayo lokuvuka kwayo.
Silendaba esiphathelane lekhefu lephasika namhla kuhlelo lwethu. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu leZimbabwe leSwaziland kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iWorld Vision namhla icele uncedo lwemali yokudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla. Isicelo senhlanganiso le silandela eseWorld Food Program yona ecele imali engange 220 million ukuze yenelise ukudingela uzulu ukudla umnyaka uze uyephela. Sixoxelo meli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Bedningo Pepe owebandla le-MTCT ngodaba lwendlala lolu.
Yikuhluleka kwahulumende ngoba ungumsebenzi kahulumende ukuthi badinge ukuthi umumo wezulu umi njani, liza kunokwesikhathi esinganani, liqalisa nini, lisiyaphela nini, ukwenzela ukuthi-ke bazise bonke abantu abalimayo ukuthi balime ngesikhathi ukwenzela ukuthi izilimo zabo zivuthwe.
AbeZANU-PF bathi ngeke libasole ngoba kayisiba babangele ukuthi izulu lingani, kubangelwe ngumkhathi.
Ibangelwa ikwehluleka kwebandla leZANU-PF ngoba kufanele ukuthi babe lakho ukukhangela lowo mkhathi ukuthi umi njani. Nanko sikhuluma kahlesi izulu abantu bayalima ngesikhathi abajayele ukuthi izulu libuya ngaso kwasokusitha kodwa izulu lafika sokujile sokungaseze kuvuke. Kodwa-ke ngakulo hulumende owaziyo into ayenzayo kufanele ukuthi akhangelisise umumo wezulu abe sesitsho ukuthi hayi izulu lizaqalisa ngesikhathi esinjeni siyaphela ngesikhathi esinjeni. Njalo kulabantu abangabalimisi abafundeleyo abayibo kufanele bahambise yona leyo-ke imbiko ebantwini besazisa abantu ukuthi balime njani, baqaliseni ukulima ngoba izulu liyabe limi kanjani. Sikhangele futhi ukuthi-ke ungakhangela-ke abantu bezanu-ke bathethe amapulazi, bethatha amapulazi abevele elamanzi elama-regation. Kodwa sibona khonapho lapho kulamanzi khona lama-regation kathi sikugcwele utshani kakulinywanga lokulinywa pho abantu khona kabayenzanga lutho yikuphi, ngoba lapho kulamanzi khona okuthelela behlulekile ukulima yibo abathatha amapulazi, yibo abanika abantu amapulazi abangaziyo into bayenzayo. So abehluleka yibo kanye uhulumende wezani.
Inhlanganiso ezifana le-World Vision kanye le-World Food Program ziphakathi kokudinga imali yokuthengela uzulu weZimbabwe ukudla. Uhulumende yena ungathi wenza yonke na imizamo emele ukuthi ngawo yayenza.
Uhulumende lo kakulamzama angawenza ngoba vele yena usehlulekile. Ukuqakathekile ungehluleka esintwini sakithi umuntu kufanele avume ukuthi hayi namhla ngehlulekile, lokhu kungehlule kungcono ngishiye kwenziwe ngomunye. Nxa sebehlulekile sebehlulekile, abavume ukuthi sebehlulekile ngoba phela asomsebenzi we-World Food Program ukuthi badingele abantu ukudla. Njalo kasomsebenzi womuntu nje kazani ukuthi adingele abantu ukudla. Njalo asomsebenzi ka-MP ukuthi adingele abantu ukudla, kodwa ngumsebenzi kahulumende.
Siloku sisedabeni olufanayo, umhlubulo wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqela elizwe leZimbabwe ubhekane lendlala enkulu ebangelwe kungani kuhle kwezulu osokuthiye abantu abedlula izigidi ezine bebhekane lendlala. Unompumelelo Moyo usibhalo ludaba.
Abanenyi elizweni bakhala ngokuthi ukusilela kokudla kuza ngesikhathi esibi kakhulu ngoba inengi labantu lamiswa umsebenzi kungela nhlawulo abayitholayo okuzabangela ukuba indlala imemetheke ngamandla. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezentuthuko yemaphandleni eye Raw Communities Empowerment Trust esigabeni senhla emandebeleni umnumzana Vumani Ndlovu yena ubike ukuba indlala ibambile njalo izakhamizi seziqalile ukuthengisa izifuyo ngemali ephansi kuthi abanye abafundi abasayi esikolo ngenxa yendlala.
Indlala ibhahile kakhulu kuzifunda zeMathebelele North kubangelwa yikusweleka kwezulu eleneleyo. Lokhu sekwenze ukuthi izakhamizi zithengise izifuyo zazo ezinjengenkomo ngemali encinyane kakhulu.
Umkhulu wabalimisi enhla emandebeleni umnumzana Dumisani Nyoni yena ubike ukuba ngenxa yendlala abalimi abaqala ukuthola izulu sebeqalile ukulima noma nje izilimo zabo zilakho ukuhlaselwa umqando.
Thina esixwayisa abalimi ukuthi bakuhlanyele ngalesi sikhathi izivande lokubana bahlanyele kakhulukazi baxhumeke imbambayila. Imbambayila siyazi sisendlaleni lonyaka kodwa nxa uthe walima imbambayila yakuvuma ayila mahluko ekunikeni ukudla lamagwili kanye lesitshwala. Okuyabe sokudingeka nje ukuthi siyilime ngendlela elohlonzi sithole isivuno esihle.
Izakhamizi zakoBulawayo lazo zibhekane lokusilela kokudla. Ngakho ke umqondisi wabomanjinela kukhansili yedolobho lakoBulawayo umanjinela Simela Dube uchaze ukuba banohlelo lwezivande zokulima bethelezela abazinikeza uzulu ngemizamo yokwenqabela indlala kunye lokulima mahlayana okungekho emthethweni.
Sesinikeze izivande eDustin Farm lapho abantu asibanikeze amaplots angama 2 hectares on average ukuthi balime khona besebenzisa amanzi from ikami. Then silezivande edrobheni njalo esazinikeza abantu abasezidabeni lapho esasifake khona izikotsho zokunika amanzi nxa uBulawayo engela manzi. Basebenzisa izikotsho lezi bazimaintaine bona balima izilimo zabo abazithengisayo.
Umongameli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubike ukuba abantu abaningi eZimbabwe sebebhekane lokuswela ukudla ngenxa yokunganiki kahle kwezulu okubangelwe liyezi le-El Nino. Ngakho uhulumende kumele axwayane lomkhuba wakhe omubi okwabela abantu ukudla bandlulula abantu kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe.
Abantwana kabasayi lezikolo ngoba bahamba imango emide besiya kulezi zikolo kanti ngokufana nayo uhulumende simuzwa kungalanyathelo alithathayo ukuze adresse lolu hlu kodwa simbone busy epoliciza impilo zabantu ngalokhu kudla. Kodwa njengohulumende sitesi simazi ukuthi ugangile siyakwazi ukuthi ukudla lokho akusozokufinyelele bonke abantu kuzanikwa labo kakhulu ihulumende ecabanga ukuthi ngabantu bayo ikhohle abantu bonke ngendlela abahlupheke ngayo.
Abalimi beZimbabwe bavame ukulima ngesikhathi sezulu bekhangelele ukuthi izulu lizathelezela izilimo zabo kodwa ababona ngezomumo womkhathi bathi abalimi sekumele baqalele inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze bebe lesivuno esihle benqabele indlala. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kulenani eliphezulu labeZimbabwe elingene kweleBotswana ukuyathakazelela ikhefu lephasika lisuka kusiko lakudala elokwethekelela izihlobo emaphandleni. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Esikhathini esidluleyo iningi lalithatha isikhathi sephasika uvatshela izihlobo emaphandleni kodwa ngokuya kweminyaka njalo ngokuguquka kwesimo eZimbabwe iningi selivakatshela emazweni angumakhelwano. I-Studio 7 inanzelele inani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana uzahlanela izihlobo kanye labangani kukanti abasebenza eBotswana abaphumanga ngobuningi njengenjayelo. Abaxoxela lo msakazo bafana lomnumzana Jerome Dube bathi akusakhwabitheki ukuya emaphandleni ngoba izihlobo kanye labangani sebengaphandle kwelizwe siqotshwa ngumumo noTho.
Sithele athi njengoba kuyiphasika siphume sike sivakatshele isihlobo kweleBotswana ngoba ekhaya eZimbabwe akusela that vibe ekhona kudala around the Easter holiday. So ngani vele nje is just another holiday nje akufani lakudala.
Uthi ngaphandle kokuthi isihlobo sezingaphandle kwelizwe ukuba seZimbabwe ngekhefu kwehlisa umoya ngesikhathi ilizwe libhekane ngobunzima bomnotho lakanye lokusekelana kwemsebenzini.
Besides vele ukuba seZimbabwe kungani kuba depressing ithi cause of isimo sonotho lokhona kokusolakala kwemsebenzi and it doesn't look like isituation yangikhona to improve anytime soon njengoba lathi silabona izulu line late kule issue ngaba lendlala futhi.
Kukanti unkosikazi Joyce Mthethwa uthi ukuthakazelela amakhefu atshiyeneyo kuya kuguquka ngenxa yesimo esikhona imbuthano yemuli ukujatshulela isinciphile ngokwenzakala phakathi kwelizwe.
Kulezi nsuku kuchiyene sivile amaphasika la lamakhefe swazwa kasafani indlela osokujatshulwa ngayo sekuchiyene ngenxa yesimo selizwe. Abantu abalamali uphongwenza nje abangani bangcono yilaba baye emachurch kodwa uzulu wonke nje jikelela hayi kakukuhle kangako.
Lo nyaka akubonakalanga imota eziningi kakhulu ezivela eSouth Africa ngesikhathi amapholisa eBotswana esithi azabopha abatshayeli abathwala bedlulise amalawulo. AbeZimbabwe abasebenza eSouth Africa abaziwa kakhulu ngokuthi izinjiva bandise ukudlula eBotswana bethelwe njengabahlamuki. NginguMartin Ngwenya oyindaba yaseStudio 7 ngisavulungele eBotswana.
Sixoxela abalaleli beStudio 7 ukuze sizwe ukuthi balinanza njani ikhefu lephasika.
Igama lami ngukhumbulani Moyo, ngifona ngisetongqhuvu koBulawayo. Iphasika ulilanga elihle kakhulu lapho esikhumbula khona inkosi yethu uJesu ukufa kwayo lokuvuka kwayo. So namhlanje njabule kakhulu besithole senkonzweni kusukela izolo kuze kube namhlanje. Namhlanje siyatshintsha siya kwenye indawo njalo lento esikhamba ngekhefu elifanayo. So lokhu ngiyakuthaba kakhulu, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Futhi ngiyabingelela izihlobo zami zonke abangaziyo mina ngingukhumbulani Moyo ngikoBulawayo ngisuka eBhinga.
Siyalibonani umthwakazi omuhle. Ibizwe lami ngumboni Igoma, ngilibingelela ngingava koBulawayo ngifisela i-Easter ende lokuthokoza kuhle ngilibingelela lonke lapho elingalikhona kumbe lise-South Africa kumbe likoBulawayo kumbe lingaphi siphi asibe nokuthokoza okuhle sonke enisikhumbula njalo ukufa kukaJesu nokuvuka kwakhe. Ngibingelela njalo wonke amaZimbabwe ngegama likaJesu. Ngithanda ukubingelela njalo umthakazi wonke, bikelele konke lapho elikhona, bingelela bonke abantu abaphathekayo inhlelo zethu ezinhle zikwamthakazi. Libele Easter enhle, likhumbule ukuthi khona umuntu enganathi edawe besedrayiva. Ungadawa uyekele udrayiva, please siyaxwayisa, sifuna ama-accident amaningi lapho during this holiday.
Sibonge ke abalaleli bethu. Siqhubeke ngodaba lwePhasika. Izigidi lezigidi zamaKristu zibuthene endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba zikhumbula ukubethelwa komsindisi uJesu Kristu esiphambanweni. UBenedict Nhlapo oliqhunsela ingoma zokufa lokuvuka kukaJesu ezivela kumculi weZimbabwe uMonica njalo uxoxa lomfundisi uKhaya Moyo owebandla le-Archangels Church of Nations yena othi ngokulenga kukaJesu esiphambanweni umhlaba wonke wahlengwa.
Lubandi kulamaKristu angakukholwa ukuthi isikhathi okunazwa ngaso ePhasika yiso kanye uJesu abethelwa wavuka ngaso. AmaKristu wonke ayavumelana ukuthi ukufa lokuvuka kwakhe kwaba isipho sokuphila kubo bonke abakholwa kuye. AmaKristu emhlabeni jikelele namhlanje athe gwaqa ekhumbula ukubethelwa kukaJesu. Njalo ngokutsho kombhalo uJesu wabethelwa ngolwesihlanu, wangcwatshwa, watshona eselibeni ngeSabatha waze wavuka ngeSonto. Isizalo seZimbabwe umfundisi Khaya Moyo okhokhela ibandla leArchangels Church of Nations eJohannesburg uthi isiphambano saletha ukuphila.
Masimkhumbula simkhumbula lemisebenzi yakhe sikhumbula lalokho asenzela khona. Asenzela khona wakuphelelisa ngolwesihlanu maye ebethelwe esiphambanweni. Sathululela umusa. Yikubona sisindiswa ngokukholwa nje egameni lakhe. Ngokuthemba nje kuye ngoba kungumusa.
Wathi ke ngesonto ekuseni uJesu wavuka ethuneni kwazise uMonica esithi yanqoba ukufa ingonyama yakwaJuda. Alesi sikhathi amaKristu athabatha isinkwa simele umzimba kaJesu anathe iwayini elimele igazi lakhe. Umfundisi Moyo uthi lo ngumfuziselo wokwamukela kwamaKristu ukuthi ngegazi likaJesu bahlanjululwa esonweni.
Wonke umuntu okholwa kuJesu akakwazi ukuthi isikhathi senkululeko yakhe sifikile. Isikhathi sokuqala kwezinto ezintsha yiso senalesi. So kuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu aphinde ahambele abantu bakhe ebonisa umusa wakhe. Isikhathi somusa kaNkulunkulu ezimpilweni zabantu.
Uthe kupheleni kwalomkhosi baza kwabela ukudla lempahla zokugqoka kwabaswelayo.
Kuyakuthi mase siqedile umkhosi sinezinto esiziqoqayo ukudla nezimpahla. Lezo zinto siziqoqela especially abafelwakazi nabantwana babe abachiwa maybe ngabazali. Sibonisa umusa. Wonke umuntu awuzwe umusa kaNkulunkulu ufike empilweni yakhe.
Umunika uthike kumaKristu lesi akusiso sikhathi sokulila loba kudana kodwa ngesentokozo njengoba ngenxa lesi siphambano kwatholakala ithemba lempilo enaphakade. Studio 7 in Johannesburg, well, South Africa, New Benedict in Chapel.
Ku live talk lamhla sixoxa ngodaba lwekhefu lePasika. Tumelani I text message kunombolo ezithi 001 202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezomvikela kwelemelika umnumzana Ash Carter uthi amasosha emelika abulele umsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-Islamic State. Omunye umkhokheli webutho le-Republic of Congo sekhuthaze izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zingene esitaladeni zitshengisela phezu kokhetho olwenziwe ngempelasonto lapho okunqobe khona umongameli Denis Sassou Nguesso. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leZimbabwe libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leSwaziland emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanji.
Limpumela ichiye zombili iZimbabwe leSwaziland zile miklomelo emihlanu ngemva kwemidlalo emithathu kusiba sika Group L. Iqembu leSwaziland lihlohle umdlalo lemizuzu emibili usanda kuqala njalo lihlohlelwe nguFelix Badenhorst. Kodwa ukuthi amaqembu seza kuyahlaba iKiev abafana besihlangu sikamnikati bazigwaza ngomkhonto wabo njengoba bephinde bahlohlala kwelabo isango lapho imvimbi yabo uNjabulo Ndlovu ezama ukuvimba ibhola ebelikhahlelwe ngumgadli weZimbabwe uKnowledge Msona. Iqembu leZimbabwe belingabe belidlala lingekho ekhaya kodwa abalandeli bomdlalo wenguqu abaningi bebekhangelele ukuba linqobe leSwaziland elibunjwa ngabadlali abadlala khona elizweni leSwaziland. Ikanti iqembu lama-Warriors lila badlali abaningi abadlala ngaphandle kwelizwe. lawa maqembu azaphinda na umphehlo ngomvulo enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare lapho abafana bama-Warriors abakhangelelwe ukuba bedlale ngcono ngoba lenkundla ichayile ingafani lalapho kudlalelwe khona namhla enkundleni yesomhlolo. Amaqembu akhankasela ukuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations afakwe kuzibaya ezilitshumi lantathu njalo amaqembu azaqeda imidlalo ehlezi phezu kwenkalane yemiklomelo iwaz athola ilungelo lokuyadlala kulo mncintiswano ndawonye lamanye amabili azabe ephutshe kundawo yesibili kodwa ele miklomelo eminingi. Amanye amaqembu akusibaya sikagroup L ngabalisa ele Malawi kanye lele Guini wona aqale ukudlala ngehola lesikhombisa namhla ntambama elizweni leGuini njalo omabili abe lo mklomelo owodwa ngalinye. Iqembu leMalawi leleGuini wona azaphindana umphehlo ngolwesibili kwele Malawi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhla silomculi uClement Magwaza yena oxoxa lo Joseph Njanji ngedlalade lakhe Elijah.
Indlela deli chayeli ka Clement Magwaza elesihloko esithi isitambo sami ulikhuphe ekuqaleni komnyaka njalo lidlala deli lakhe lesithupha.
Ye isithi isitambo kuthi isithandwa sakho yabona lapho yabe ngifundisa ngabantu ukuthi bazi ukuphila labo mama ezingini uthando umhlalo lukhona.
Wasa muziponi zangu tabuniponi we mana maye. Wasa muziponi zangu tabuniponi
Yeah. Amanye amadlalade kaMagwaza wakhiphe eminyakeni edluleyo ngabalisa elithiwa Belinda, elithiwa Teki Teki, elithiwa Yalugogo, elithiwa Sneye kanye lelithi Nomathemba okuyilo elilandelwa ngelithi Isitambo Sami. Ezinye iy'ngoma ezitholakala kudlalade leli elithiwa Isitambo Sami ngezigoqela ethi Chanda Piwa okuyiyo esifunde ngayo uhlelo kanye lali yethi Mama Kazama. Kanje uMagwaza elabalandeli abaningi abathanda umculo wakhe uthi sekunzima ukwenza imali ngokuthengisa ingoma zakhe ezitolo ngenxa yalabo abenza imisebenzi yokuthengisa imisebenzi yabaculi ngokungekho emthethweni. Usezithengisela ingoma zakhe lapho abeyitshaya khona leqembu lakhe.
Sesenza ama-shows, sesiphila nje ama-shows lokubizwa abantu nje kwi-entertainment kwesiphila khona. Because music vele hayi imali hayi uthina sikhuluma ukuthi ama-parents wathi wathi siyadlala.
Umfoka Magwaza ungene kwezomculo ngo-1999 njalo usebenze lamaqembu ambalwa engakabumbi elakhe. Lawo maqembu ngagoqela eli-Shining Fellows elikaMadala Boy kanye leqembu lendolwane Super Sounds okuyilo asuke kulo ngesikhathi esebumba elakhe ngo-2007. Nango-ke iphuma enkundleni yengoma yakhe ethiwa Isitambo Sami.
Yeah, do the work. Who's the one?
Ngimele studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Lindile madoda sebenza unjani umakushe madoda umthande njengoba la uzithanda madoda nasi isitambo sami madoda yes.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kuzipethayizo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iWorld Vision namhla icele uncedo lwemali yokudingela uZulu weZimbabwe olambayo ukudla. Iqembo leZimbabwe Warriors libe ngujikilo panqa 1-1 leSwaziland emdlalweni wokudinga amaqembaza kuyancintisa kumidlalo ye-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo. Libe lephasika elihle, batshayeli bezimota lihambe kuhle emgwaqweni, lingaphuzi bese liyashayela. Olivalelisayo, muntu ngamilinkomo, libe lobusuku obuhle.